emhlanganweni ngentatheli izindaba ngokuzethulela akunanzelele kuhambo lwakhe lwamalanga alitshumi esezimbabwe unkosazana elva ukhuthaze uhulumende ukuthi adinge indlela zokusiza ababhekane lodubo lwendlala
More than 60% of the population of the country is now considered food insecure, with most households unable to obtain enough food to meet basic needs.
Isilinganiso esedlula amachumi ayisithupha sabantu elizweni kungababikwa bebhekane lendlala bengenelisi ukuthola ukudla iningi labo besehluleka ukuthola lokho kudla ngoba kubiza intengo ephezulu. Abantu abedlula izigidi ezinhlanu bemaphandleni i-5.5 million babhekane lodubo lokuswela ukudla okwenelayo besehluleka ukuthola isivuno esihle ngenxa yokungani kuhle kwezulu kanye lokuguquka komkhathi. Ukuthi emadolobheni kulabantu abedlula kancinyane izigidi ezimbili i-2.2 million bengelakho ukudla okwaneleyo njalo babhekane lodubo lokwehluleka ukuthola konke okudingakalayo ekuphileni kwabo okubalisa ehlangothini lwezempilakahle lamandla kagetsi kanye lokunye okuninginengi.
Umphathintambo wogatsha lwezokulima u-retired A. Marshall Perenshiri uthi akusimaphutha kahulumende ukuthi ukudla usilele elizweni ezigoqela ukuguquka komkhathi kanye lezijeziso ezabekelwa amanye amalunga ahulumende kanye lamankampani kahulumende.
Nyika ino yakasungwa nezvirango zveupfumi atoti masanctions asiri pamutemo illegal sanctions.
Leli lizwe labekelwa izijeziso zomnotho ezingaphandle komthetho ezingazange zavunyelwa yibo abe-UN laba njengoba izijeziso ezisemthethweni kungezivunyelwa yibo abe-UN. Lokhu ngokunye kwalokho esesenza ukuthi ilizwe lingaze laphumelela njalo kube yinto okumele ihlolisiswe ukuthi iphazamisa okunganani kwezokuthuthukiswa kwelizwe lezimbabwe. Kumele ukhangelisise lokho ukuba kuphazamisa ngesilinganiso esinganani lokho, kodwa mina ngibona ngani kuphazamisa ngesilinganiso se-99%.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Themba Ndlela uveze ukukhathazeka ngombiko wengcwethi ye-UN.
Ngoba singakhayela nxa besithi 5.5 million abantu abasemakhaya bangafa bebulawa yindlala, 2.2 million abasemadolobheni bebulawa yindlala futhi. Kutsho ukuthi ilizwe lonke lisendaweni embi ngoba thina sithi amaZimbabweans afika kubo 10 to 12 million. Uhulumende yena sokufuze alungisise udaba lolo lokuthi abantu nxa benikwa ukudla emakhaya banikwa ngokuthi wenguwe bandla liphi elezombuso zanu o-MDC ngoba abantu bengaphela ukufa.
Unkosazana Elva uthi lolu dubo lokusilela kokudla elizweni luhlasele kakhulu omama labantwana abangela ezinye indlela zokuzinakekela bekhangelele kuhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi babaphathise. Ngakho-ke uhulumende kumele enze konke okusemandleni akhe ukubasiza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.